Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uTanono Gawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlazi ku-1 Ncwabakazi 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, udaba lokuthi amalunga ebandla le-CCC alijumi lambili avinjwa ukuncintisa kukhetho lokudinga amalunga edale lephalamende akobulawayo luza kuba emthethwandaba we-Supreme Court kusasa.
Akinyaka A22 izanpefi yehlulekile ukuthi ithathe lawo ma-seats sifuna ukuthi ithathe ngesingundengunde isebenzise imthethwandaba.
Gambe ukhetho oluzayo luzaqutshwa ngokuthula na?
IZimbabwe mayibe le enabling environment so that any ozawina, whether ngumuntu we-CCC, whether ngumuntu we-EFF Zimbabwe, kungabi le dispute.
Bathwele nzima abeZimbabwe kwele Botswana ezandleni zabaqatshi abangababhadali ngemfanelo, kukanti abanye balimala emsebenzini bephume belengise izandla.
Sizwa ubuhlungu kakhulu ngendlela okwenzakala ngakhona ukuthi umzukulu selimele, ikampani yahle yamlahla sibili.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Udaba lokuthi amalunga ebandla le-CCC alijumi lambili avinjwa ukuncintisa kukhetho lokudinga amalunga edale lephalamende kobulawayo luza kuba imthethwandaba kusasa. Ibandla le-CCC lithi ukuvinjwa kwamalunga alo lokhu akunyampisanga inhliziyo zabavoti. Abanye abebandla le-ZANU-PF babikwa bamangalela amalunga la emthethwandaba besithi ahambisa amaphepha okuncintisa emthethwandaba we-nomination court isikhathi sesedlule okwabangela ukuthi idale libavimbe. Kodwa bona besekelwa i-commission yezokhetho eyezek balandula ukuthi bahambisa amaphepha la ihola lesine u-4 o'clock esechayile. Ngalokho yikho bekhweze lolu daba emthethwandaba ophakemeyo owe-Supreme Court. Sixoxe lesikhulumeli saleli bandla kobulawayo umnumzana Swithan Chirowodza.
Abantu abaningi kabanyampanga izinhliziyo, abantu abaningi babalahlanga themba bakhayela ukuthi bazavota mhlaka-23 Ncwabakazi. Ye, lapho kuyaba khona le National and Harmonized Election mnyaka ka-2023. Ye, nanzelela ukuthi lapho esihamba khona singakhayela eBulawayo South e-Country Park and ikakhulu edolobheni kuward 1. Ye, sayinanzelela ukuthi akhona amalunga e-ZANU-PF azama ukuthi ayethusele esithi nayesikhiwa intimidation bethusela amalunga awe Citizens Coalition for Change. Zananzela ukuthi abasuthiseki nxa bebona umuntu esiqokele kuhle, babe befuna ukuthi bemthathele izembetho, babe befuna bona ukuthi kukhanye ukuthi bona yibo abanamandla kadli. So bona ukuthi konke lokho akukho emthethweni. Odubo oluyabe lukhona ukuthi ungazi uye emapholiseni sisikwazi imikhuba wabo ukuthi bafika besekele bona abe ZANU-PF. Umkhankaso kwezinye indawo hamba kuhle, bona amakhansela besikhuthaza ukuthi abe on the ground, bebe amakhansela ahamba ezindaweni bayikhankasa. Kwathe simbona khankaso lo uhamba kuhle njalo, maningi amakhansela ancediswa abantu.
Kodwa liyakhankasa na kungela hlupho esilibona lwenzakala kwesinye isikhathi?
IZANU idinga
ukuthi ihluthune amasithi nalawa ayi 12 gobulawayo into engazange ilokhu zikwanisa ukuthi yenze iminyaka edlulileyo ngathi iminyaka eyi 22 iZANU-PF yehlulekile ukuthi ithathe lawa masithi sifuna ukuthi ithathe ngesingunde engunde isebenzise imithethwandaba yikho phela okuhlupha ngombusazwe kamnangagwa ukuthi umnangagwa nxa ekhona esidukudukwini uthakazelela kakhulu ukuthi asebenzise izandla zikahulumende ngendlela engayisiyo
Alo ke ngumnumzana Swithan Chirotsa isikhulumeli sebandla lesi-CCC kobulawayo kunjalo nje amalungiselelo okhetho olukhangelelwe ukuqutshwa ngenyanga ezayo iyona le inyanga esiqala lamhlanje ayaqhubeka njalo amapholisa kunye lomongameli Emmerson Mnangagwa ngumkhokheli webandla lezano PF belokhu begcizelela ukuthi kube lokuthula lanxa amabandla aphikisayo agoqela ele Citizens Coalition for Change esithi udlakela luvelela kona labo abathi aluphele umkhokheli webandla eliphikisayo ele EFF kwele South Africa umnumzana Julius Malema usanda kuthaza ukuthula kukhetho lweZimbabwe kumbuthano oqutshwe ngempela viki okunanza ukufikisa kwebandla leli iminyaka elithumi yabunjwayo okuningi asikuzweni kuntatheli izindaba eStudio 7 usithandekile Mhlanga
asizweni amazwi kamnumzana Malema ekhuthaza ukuthula kweZimbabwe.
We say to President Mnangagwa, stop disrupting the peace of Zimbabwe. Zimbabwe is going to election. Allow the Zimbabweans to make their choice in a democratic manner without any form of intimidation.
Umholi webandla le-EFF Zimbabwe, umnumzana Innocent Ntibali, wayenxusiwe kulomcimbi. Uthi umnumzana Malema wayengasoli umongameli Mnangagwa ngoba kuvele kulokuthula eZimbabwe.
Ekhuthaza very strongly ukuthi iZimbabwe mayibele peace, iZimbabwe mayibele enabling environment so that any ozawina, whether ngumuntu we-CCC, whether ngumuntu we-EFF Zimbabwe, whether ngumuntu we-ZANU-PF, whether ngumuntu we-Mthwakazi, whether ngumuntu we-ZAPU, kungabi le dispute. Sibe able to congratulate each other. Sikwazi ukuthi hayi abantu bakhethile ngendlela akade beyifisa.
Umnumzana Ntibali uphawula ngobudlelwano bebandla lakhe lele EFF ye-South Africa.
I-EFF i-1. Sibeliva ku-1 founding manifest. Siqhubekela phambili ngendaba ye-land expropriation without compensation. Thina sifuna i-free decolonize education. Thina sifuna more investment ku-economy ye-Africa. Thina sifuna i-borderless Africa. Thina sifuna i-nationalization of ama-mines. Lamanye ama-sector nje aqakathekileyo. Inhlanganiso zihloniphe ama-human rights. EFF South Africa lama EFF wonke nje jikelele iAfrika yonke sisebenza sonke njalo iideology yethu i1 so kodwa thina iEFF Zimbabwe is an independent political party operator within Zimbabwe laws kodwa hayi ubudlelwano bethu bukhulu kakhulu neEFF
umcimbi weEFF ugqitshwe ngomgido wetoyitoyi obuholwa ngumnumzana Malema lapho obekulomutsho oncoma umanyano weziphalo wemkhonto wesizwe okugcizelelwe ingoma yomhlabeleli uRingo Madlingozi ethi vuma kamnandi
amafighter fitile kwelishu fighter ndithi vuma kamnandi
asizweni umbono kamnumzana Ntibali ngalo mculo
Nina vele ngumuntu owaphuma kuZaphu iZaphu ukuthi baba lo mama babe ngamalunga aweZaphu uJulius Malema ufume kuANC labanye nje abasebenza laye so imbali yeZipra lomkhonto wesizwe siyayi understand kakhulu njalo ingoma leyi yokutoyitoya ingoma eyayihlatshelwa empini ingoma eyayihlatshelwa ukuze ikhuthaze abantu
Zipram Konto Alliance
onke laban ebaget seltatile elaget ey cha cha sibra konto alliance
tina lati sizibona sisempini ye economy so ukuze simotivate ama ground forces yetu we will always sing these kind of songs ezitoyitoye ukuze sizikhumbuze ukuthi we are fighting for a borderless Africa. We are fighting for one presidency. Ilizwe liyi-one kuthiwa yi-Africa. Yiwo umbono wethu.
Umnumzana Ndivali uncintisa kukhetho lokudinga ozamela imagwegwe edaleni ephalamende emele ibandla lakhe le-EFF Zimbabwe. Imele iStudio 7 ikhonapha eWashington DC. Inesithandekile Mzansi.
Hayi siyabonga ube langa elihle.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivote lenkulu.
Asambeni madoda siyovota.
Bathwele nzima abadabuka eZimbabwe kwele Botswana ezandleni zabaqatshi babo abangababhadali kuhle ngemfanelo kukanti abanye balimalela emsebenzini baphume bengatholanga usizo. Intatheli zindaba eStudio 7 umqondisi Dube uxoxe labanye abakusimo lesi waqoqa udaba olulandelayo.
Udaba lokudutshulwa kwaNumzana Gift Ncube ezandleni zalo wayemqhathile ngomnyaka ka-2013 kwaba ludaba olwethusa iningi. Waqunywa izandla zombili kulandela ulimala kwakhe. Uncube wayeqhathwe isizalwane seBotswana ukuthi agamule isigodo ensimini kodwa wathe siyacela inhlawulo umqhathi wakhipha umbhobho wamdubula. Kungekude uThulani Moyo wasala ngelasandla sokudla ngemva kokuqunywa ngumtshina emsebenzini. Akulasizo alutholayo loba wagijimisana lalolu daba kumagqwetha. Nomzana Melifiana ulokhela lisiwe esibhedlela sempilo kulandela ukuqhamuka kwakhe iqolo emsebenzini kwele Botswana. Inkampani abeyisebenzela isimlahlele egangeni. Lezi ngezinye zesimo abezimabho kwele Botswana abazithola bebhekane lazo. Inengi ngelisuka ekhaya lizodinga ukuziphilisa kodwa ligcine libhekane lesimo esephula inhliziyo. Abanye kakhulu abangena kwele Botswana belamaphepha abahlawulwa abaqhathi bethembe ukuthi bayababophisa. Umnumzana Gilbert Ndlovu wangena kwele Botswana ezodinga umsebenzi kodwa khathesi kasenelisi ukuhamba. Usesebenzisa isitulo samavili iwheelchair okwempilo yakhe yodwa. Wabhaqabulwa kabuhlungu ngemvubu enduneni kuthiwa udale icala.
Njengoba wonke umuntu ekwazi ekhaya into ziwome njani, wonke umuntu ungayingena lapho vele ekhaya umuntu yabezezama ukufuna ukuthola uncedo. Manje cabanga ngawungena lapha utawula amaphepha sufika lapho susebenza usabhadalwa. Isikhathi esiningi wakusebenzisa inyanga isiyaphela sovuza ukuthi uyethola imali. Ndizokutshela ukuthi awusela maphi. So into yakho nayo kuzima kakhulu ngongela amaphepha.
Umfowabo kaGilbert uGiven uthi ukulimala kwakhe kuba nzima okwenza ukuthi imuli icine ikhangele yena kodwa bona bengene eBotswana besithi bazophandela imuli zabo.
So umuntu nje ohlezi kulitsheya umuntu osefuna ukuhlala encediswa nje every time. Elo muntu eduzane uyabe emncedisa ngalokhu nalokhu uyabe kufuna. Ngisho lokuya nje ethoyilethi mayedwa athola kusiba nzima kakhulu. So impilo yakho na vele yashintsha from kulimala kwakhe.
Umnumzana Mbonisi Fuyana umalume kaMeli Fuyana layo uhlaba umkhosi ngokwenzakala kumzukulu wakhe. Ufunga isidi khona izangena kwele Botswana uzabheka namathupha laba bemqhathile. UMeli usanda kukhitshwa esibhedlela esenyangakwe eFrancis Town wasiwa empilo lapho alokhela lusekhona eqhamuke iqolo.
Sizwa ubuhlungu kakhulu ngendlela okwenzakala ngakhona ukuthi umzukulu uluselimele ikampani yahle yamlahla sibili kodwa ngoba sonke siyazi ukuthi abantwana bagcwele ilizwe lonke leli ngenxa yenhlupheko yasekhaya eZimbabwe. Umfana waye lamaphepha kodwa engakwananga kahle kusho kona ukuthi ikampani ingabe yathatha iadvantage yalokho.
Ufiyana uqhubeke sithu daba lolu bazazama olugijimisa bengasoke bekele okunje ngalokhu okwenziwa ngabanye. Ukhala la ngosizo ukuthi umela eneliswe ukuyahlinzwa i-operation
ngemva kwemsebenzi mhlambe ngemva kwe-operation. Hayi sizothi nje ukuyiqoqodela sizwe ukuthi kwenzakalani ngoba according to the doctors hayi isimo esingamanga kahle, isimo esingamanga kahle osongamthatha empela iminyakanyana ukuthi aza alulame kahle.
Umthumeli weZimbabwe kwele Botswana umnumzana Henry Mkonweshuro uthi liyakhuphuka inani labantu balimala kwele Botswana ababika isimo sabo emaofisini akhe.
As you are aware, the basic motive, one of the basic motives why the embassies are formed is to protect the interests of Zimbabwean nationals in wherever they are.
Umkonweshuro uthi sebenanzelele ukuthi labo abahlukunyezwa kakhulu abangala maphepha apheleleyo awukuhlala kumbe ukusebenza kwele Botswana.
People take advantage of the fact that they're not documented. But it doesn't mean that if you're undocumented, you should suffer from unfair labor practices.
Iningi liyazama ukuyaphanyeka indaba zokuhlunyezwa emthethandaba, kodwa abanye baphuma bengaphathanga lutho. Kodwa ukuthembisayo ukuthi abafana lo Gift Ncube kanye lo Gilbert Ndlovu bathola ukwesula inyembezi. Inhlanganiso ebona abangena kwamanye amazwe besiyadinga imisebenzi e-International Organization for Migration ithi emhlabeni wonke jikelele izisebenzi zokuza ama-migrants lokhu zibhekane lobunzima bokuhlukuluza njalo besetshenziswa njengezigqili. Ngingumqondisi Dube oyindaba ze Studio 7 ngise Habron kwele Botswana.
Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi inkampani yakwele Bhilitane emba amalahla eBhinga isithembise ukuthi izakwakha injanji evela eBhinga isiya eKwekwe. Lokhu kuvezwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa izolo ephawula umgodi walinkampani eMthesu eBhinga. Iphephandaba lobulembu eleZimlife.com lilodaba lokuthi kulondoda weMarange olumathise indlu kade kulele umzukulu wakhe labantu bakhe abathathu abathe bafa konapho kunye laye lundoda uTonderai Mujimwe. Leli phephandaba lithi uMujimwe ubecele icansi emzukulwini wakhe owalileyo kwase kumcunula wenza lesisiga. Okwamanje sengidedela emuva ngilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Salibonani kuStudio 7 bantu bakithi abahle. Siyamuzwa ubaba uMnangagwe utshela abantu basenkaya ukuthi uPutin uthe ababone. Kulokuthi uPutin ube uthe next week ngizobuya nyolungisisa umgwaqo wenkaya usiya kobulawayo ube kungcono than ukuthetha uPutin uthe ndibone bantu benkaya. Shua kuright khonoko uRoba abadala bethu. Ayi akuzima lokho. Leli liphoso mpela.
Oke kuStudio. Yes, siyabonga. Siyabonga njalo ithuba lokuthola ukukhuluma khona lapha. Yesizwile isithunywa senkosi uKhumalo ekhulumela phela abantu bakamzilekazi ukuthi kuza kuba ledile mhlaka 9 September. Bakithi bantu bakamthakazi siyacela bakithi akungabi indaba ekhulunywa eSouth Africa esizwa ukuthi kulama khwanta amazathwala abantu kumbe kube indaba ephelela emadorobheni kumbe ema growth point amancane. Akube indaba ephumayo izepandle kanye emaka lapho kuhlala khona abantu ezitolo ezincane kube lama road shows phose ngama district wonke kube lezimota eziphumayo zenze ama road shows zibika zikhankasela lelo langa iphindibe khona njalo i transport leyo bakithi kungabe into ephelela ku social media kumbe newspaper ndoba ku TV akube into ebuye ebantwini. Siyakuthakazelela lokho. Ngiyabonga igama lami uVukani Zulu ngisekezi Maphisa.
Yebo Studio 7 yeyiba mina nginesimanga labantu engayilabo labantu wakithi esindebeleni lawo kathi njengobana wakhala ukuthi uMnangagwa wasibulala nokuthi wenka wasibulala kathi manje uMnangagwa wangikhona lowo babili yini umbe wathathu wethaba nje kuphela waphila imbuzi lezo ziphiwe wona yini leziphiwe iziphatha amandla zabadala abadala bantu khonapho wazathethisa ukuthi amashona ayazihlupha ayazihlukulula khonapho kuneshona yini kumbe inhlamba nje kuphela nako waseriga warige khonapho eblawayo khonapho warigela ngamashona arigaye kumbe kuyini alibona kuti abantu akito mama tina chai mpululu chairira isile yesi chaela eibuya kanye after 5 years aika wakavuleki ngondo manje abantu wafa kudala wefela kono kona wase pululu dzapimbu mina ngagaona abantu kwere pala kwera nyo achisele zindi bese zito mama eti wafa ebuya mutavelu mlanga iwa makepisi lawo nensalu zeneziya zipekwa ngamaposto aika wakwapapa memanje nelanga la ngikhona nje kawayenze ukunye
studio 7 studio 7 siyabingelela ku studio 7 sithanda ukubingelela abasakazi bonke ngizathanda ukuphawula endabeni yakobulawayo lehluphayo akithi kubuhlungu xa sisizwa indaba enjengale kuzisisa ubuhlungu kodwa futhi kuyadingeka ukuthi abakhokheli bethu Westman Ncube Pidi lawe bulawa wonke nje abanye ake lizame ukuthi phela lani bakithi iparty ibe iparty ele working structure ekhanyayo kuhle kuhle ezinye izinto ziyaphunyuka zihambe kubi isupport lilayo sibe sila isupport ikhona abantu baya support umnako akafunakali kathesi usiyabamba labo Putin ubone siya ehamba siyabo Putin khona uPutin obulala abantu isigebenge esaziwa ikukhulu kwonde enkulu kakhulu anti yabona ukuthi usezama ukuthi ebamba lo Putin ukuthi lapha ezama ukuthi esibulale abantu bezimbabwe especially amathebelele nisiza kufa ngokuningi vele sesifile ngoba unxa uyasebenza umnyaka leminyaka uhole kuswa ibhondi imali ethenge ingathenyoni yona isuyizi ufile vele ufile umuntu ofileyo sifuna ukunaka aphume le bhondi yakhe ahambe imali yakhe lelo mbuyane ehanti ahambe la ayibona ukuthi uyayenza ngale kibo endaweni yakibo kodwa bakithi kubuhlungu indawo yakubulawa le ibuhlungu kakhulu akuzanyi ukuthi ngazo zonke indlela kulokhuzi kodwa nakwehlule nakwehlule ngancola kuphele la ma-elections singayikho ngayo ma-elections ahambe ama-elections eyedwa ayivotise yedwa abona ukuthi wenza njani ngoba la international community sicela ukuthi khanyele i-EU lapho abakhona wonke labo United Nations bebona ukuthi kwakhona sokuvotwa ngamakhothi ikhothi leyi yabomalaba leyi ikhothi eyirabishi engenzi lutho ikhothi iyona esebenzela izanu so akusela khothi lapha akula khothi ikhothi yayezanu kuphela bakithi siyacela ukuthi hayi asisupporteni sibonkuyangaphi aphileni senze singami kodwa into ekhona kwini ngokuningi singayemuva abantu bakithi singayemuva sikhohlwe ngokunye but singayemuva siphambili
njani studio 7 hayi sithemba liphilile sicela ukuthi abantu bezani bazame ukuhlonipha abantu bebobulawayo bengaziboni ngazathi umthetho uzahlala sezandleni zabo ngicabanga ukuthi umthetho kumele ulandelwe ngendlela ikhona ukufuna ukuvika ngoba bafuna ukufaka umthuli abantu abavele kuleli lizwe behlulekile ukuphansi ikhonomi yelizwe sibabona besibona ama-RTGs asebenza kodwa yabili ngasebenzi asazi ukuthi bahloseni hlose ukuzinothisa bona sicela abantu 23 August bekwazi ukukhipha iZANU PF empower ukuze sikwazi ukuqhubeka ngeli lizwe elifile because of iZANU PF ngundla ngamandla emadubo
hallo yebo mlaleli ngiyabonga ukuthi yami la yikho uzwakale yami audio lapho ku studio 7 kanti mina mangaliswa yibona abantu abathi manje sebekhankasa beqasha ukukhankasa ngalowo mnyaka bengikhona beqalisa ukuthi uzokuthubani ukukhuphe lokhu ngapha sokufakwa amakhompyutha why all along 5 years yonke leyo eyirun engasponsa abantu ngalezo zinto so abantu bafunda ngana leyo 2 months kuphela sokusele ukuthi yikho abangafunda khona amakhompyutha la hayi abafundi ukunanza abantu kuhle ngesikhathi esifana
Thank you, City 7. Ngiyazibongela bafowethu. Ambonge indaba zasekhaya. Ambonge bafowethu. Awuhlale kunjalo, City 7. IZimbabwe izilunge. Sitoke sisecelene, sigekela secelene. Alunge iZimbabwe, sisecelene, City 7. Siyabonga. Hayi, siyakuzwa okwenzakalayo elizweni, kodwa hayi, kuzaze kube right. Sithembeleni kuNkulunkulu, kuzaze kulunge. Semhlabeni lapho, semhlabeni olwaqileza zikhothe emhlane. Into zonke zadala uNkulunkulu. Ilanga izofika labo liyi-1. Akekho omkhulu okudlula wonke umuntu emhlabeni. Okudaliwe ufana nokulotshiwe lasezwini kuyaziwa. Leyo langa lizafika. Siyabonga makhosi.
Studio 7, abasakazi labalaleli lonke nje jikelele umhlaba wonke. Ake ngethula umbono la. Umbono engilawo nanku. Engicabanga ukuthi silabalandeli bethu. Kade fa sibakhethe emalokitshini nakobulawayo la. Pho ngani kuthiwa silahliwe. Kodwa ke ngokukhangelayo abamanye opposition abanye abele enhlanhla bangena kuma MPs lama councilor kasixhaseni bona bemthwakazi Republic Party abezapha sibaxhasenini ababe khona kulezo zindawo kuze kusale indawo ezingela muntu kodwa ku president please awusicelo lesi please sonke CCC ku president sonke CCC nguye mbone ngani kuphela singaphuma legudu answer asizameni inini. Asizameni ubabuchamisa, sizaphuma le answer andithembisi manga. Lapho sikufika njalo ngondweni yami asiphaseni uchamisa sonke sonke umhlaba wonke jike ku president. Asiphaseni uchamisa sizaphuma le answer nyabo.
Ku studio 7, ku studio 7 ayizabingelela njani donke khona ngapho basakazi abahle. Yeye nthanda ukubuza ngizwe Thembo esithemba eqoqa lo nodokotela lapha ngomkhuhlane lo wenkaba, umkhuhlane wenkaba. Engicela ukubana embuzele ukubana kubangelwa yini ukuthi idonse inkaba isiyaphakathi, idonse isiyaphakathi ibe lokuhlaba njalo. Ukubana baningi lapha abantu abangathi bakhathazwa isifo leso senkaba, isidonsa isiyaphakathi, abantwana kanye labadala. Esibhedlela lapha njengoba kungasela muthi, kukhanya ngathi into yakhona kayi bayikwanisi. Ngazi kumbe kungabe kuyilo muthi wakhona oyabe utholakala emakhemesi. Eke silayizele umuthi wakhona ongayolapha leso sifo. Ngiyabonga ke limbuzele, limbuzele Thembo. Ngiyabonga.
Studio 7, Studio 7, Studio 7, njani basakazi bethu? Ngilibingelela bonke uthando lwaMusa kaNkulunkulu. Ngithi madoda la enkayi, enkayi. Abantu abahambe kuphela emarayini bezihlela ukudla lokwabanikwa umnyanga. Kodwa buyisithuthi ezinjani uma ungaburojwa nje? Urojwa ukhangela egcekeni ukuthi lapha ngiyarojwa. Kena uvuma ugcina usiyavotela izandla. Ungumuntu nje ule ngqondo. Yambona ukuthi umuntu ole ngqondo angayivotela izandla. Phandle komuntu ongale ngqondo nje ongacabangiyo, ongacabangeli ikusasa lakhe. Kodwa umuntu ocabangeli ikusasa lakhe yambona ukuthi angayivotela izandla.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Siyazi ukubana abanye bayabuza ukuthi kathi kungani imilayezo yabo ingadlalwa emoyeni. Iqiniso yokuthi miningi kakhulu, siyacela ukuthi ibe mfitshane. Bakhona abasithumela ama 1 minute ayazwakala kakhulu, sibili umuntu uyakhuluma aqede afuna ukukhuluma. Siyacela kakhulu balaleli ukuthi liyenze ebe mafitshane ukuze senelise ukwadlala. Siyabonga.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba nezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Kumsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Kumsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Kwezemelika, uphenyo olusanda kwethulwa lutshengisa ukuba ongumongameli welemelika umnumzana Donald Trump uqhubeka ekhokhela amalunga ebandla lama-Republicans afuna ukuncintisa kukhetho oluzayo. UTrump uthola imiklomelo eyisilinganiso sokungamachumi amahlanu lane 54%. Kuthi abanye laba kukhanya omlandelayo ngumnumzana Ron DeSantis, yena olemiklomelo elichumi lasikhombisa 17. Kuthi abathi owaye ngumsekeli kaTrump umnumzana Mike Pence, unkosikazi Nikki Haley lomnumzana Tim Scott onguye yedwa onsundu, bobathathu bathola imiklomelo eyisilinganiso sokuthathu ekhulwini i-3%. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje, kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye izenhloko zendaba. Udaba lokuthi amalunga ebandla le-CCC alichumi lambili avinjwa ukuncintisa kukhetho lokudinga amalunga edalela ephalamende luza kuba emthethwandaba we-Supreme Court kusasa. bathwele nzima abeZimbabwe kwele Botswana ezandleni zabaqatshi abangababhadali ngemfanelo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo igama nguChris Gande ngesithi asidimaneni njalo kusasa sikhathi sinye, silazo njalo ezinye indaba ntambama ngo 7:30.